So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalambulela kumsakazo we 27 namhla ngomvulo mhla ka 10 Nhlangula 2019. Igama lami ngu-Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abehluleka ukuhlawula idola lemelika ezindlini zabanikazi ogoqela amapholisa sebexhotshwa ezindlini eVictoria Falls.
The protection and conservation of wetlands with their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukuthwalala kwemifula yethu.
Uzulu ukhuthazwa ukuthi alondolozi amaxhaphozi kwele Zimbabwe. Uzulu njalo wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Ndingakhuthwa ngumculo kaBlessing Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezindlini zabanikazi emalokitshini eVictoria Falls ukugoqela amapholisa sebesihluleka ukubhadala imali efunakalayo ngenyanga. Abanikazi bezindlu bafuna ukuthi kuhlawulwe ngedola lemelika loba nje izisebenzi zonke zihola ama-RTGS dollars. Bathi imali ye-RTGS ayiselancedo ngoba isigugudeke okumangalisayo njalo kayisasebenziseki. Lokhu sokwenze ukuthi abanikazi bezindlu baqothe abehluleka ukuhlawula imali ngedola lemelika. Umnumzana Godfrey Dube omele iWange West edala lePhalamende uthi bathole nzima abantu abahlala ezindlini zabanikazi.
Iqiniso angingeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola ihlupho ezinjalo. Abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama US $2 emphinji njengomuntu osikhokhela ezenze kanjani. Kodwa ngibe sesentitholanisa ukuthi kuluhlupho, luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo-MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu ba ola ngemali yenale esithi ngama-RTGS. Kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharger ngama-US dollar, let me say umuntu uhola 400 RTGS ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefona i-rent ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi obala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kohlupho lolo, just like any others sisebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi abanikazi bezindlu babhadalisa malini nxa sikhangele i-rent?
Ngingazi, abantu behlukana ama-rooms 50 US to 200 US, which means umuntu olodger ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuyi ingxenye kungenzakala abe esebhadala ama-120 to 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi ivalue yemali leyi esisebenzisa. Abantu kusese i-1:1 izwile imali ekade ivele zichajwa. So kwesinkathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini. Ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo welizwe njengomuntu okhokhele ngakwena lindawo, lami sengimaphasaphasa, angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi? Balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumbe amabhondi?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Siyakwazi ukuthi ezisebenza eVictoria Falls zisebenza ngemahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngama-tip. But now you cannot rely impilo yomuntu phezu kwe-tip. and yena esikwaziyo thina okuba lokuthemthethweni ukuthi baholiswa iRTGS but now abanini muzi nxa sebefuna ama rent US dollar lamanye ama institute lamanye ama shop nxa esefuna ama US dollar it's not easy for anyone to take RTGS ahambe bank e Victoria Falls afika ati nitithengiselana akasoza ithola so now which means abantu akusaphileki at the end of feed uzizo sokuthwa sokulama quarter term ema kangeni
umnumzana Godfrey Dube umele iwange West edale leParliament ubekhuluma le studio 7 eseHarare kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenhlalakahle kaZulu. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi ngesikhathi kulabantu abaningi elizweni ababhekene lokusilela kwamanzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe yinkokheli yakweleZimbabwe lengcwethi ezibona ngezemvelo. Omunye wabakhuthaze ukuthi kulondolozwe amaxhaphozi ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethule lokhu ngolwesithathu kunanzwa usuku lweWorld Environment Day.
The protection and conservation of wetlands for their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukuthwalala kwemifula yethu lesimo esihle esitholakala kulezo ndawo njalo kuphazamisa lenyamazana.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi enza umsebenzi omkhulu ukuhlambulula amanzi kungena nhlawulo okusiza ekwehliseni imali esetshenziswa ukuthenga imithi yokucenga amanzi emadolobheni. Lo msakazo ukhulumisane lezakhamizi zeBudiriro kuward 43 eHarare zona esezile minyaka embalwa zingawatholi lawo manzi seziphila ngageleza evelela kwelinye ixhaphozi lapho osekulomuntu osefuna ukwakha indlu. Osakhulayo uMike Zikomborero Madimutse uthi sokwachabalala amaxhaphozi kuleyo ndawo ngenxa yokwenziwa nguZulu. Uthi kuyadanisa ukuthi sokulomuntu osefuna ukufaka isakhiwo kwelinye ixhaphozi elilamanzi ahlambulukileyo.
Into eyenzakala khona lana ayimphathi kahle ngoba lamanzi ayisiwathola kule drain leyo yiwo asizayo khona lapho kulezindlu lezi ngoba akunamanzi kulezindlu lezi. Kusho ukuthi la manzi siwathatha khona lana siyawasha ngawo siflasha ngawo ama-toilets. Kusho ukuthi manje abangakha labantu angiboni ukuthi sizophila kahle khona la.
Umnumzana George Gangata isakhamuzi emzini weBudiriro 5A ngaphansi kuka ward 43 laye ukhathazekile ngokwenzakalayo.
Lapha sesibona abantu abavela abangahlali lapha eBudiriro bebuya ukuzokwakha lapha emaxhaphozini ethu lapha asazi ukuthi badingani kuba thina sazi ukuthi amaxhaphozi afanele agcinwe kuhle.
Ugangata uthi kuyamangalisa ukuthi ophethe isikhundla sika district officer emzini weBudiriro wabatshela ukuba kazi lutho ngokwenzakalayo ngemva kokuba bemangale udaba lolu kuye.
Ngokwazi kwethu isimenti bangavele befake isimenti lapha ixhaphozi lethu lonke leli liyawoma.
Unkosikazi Julia Pirini eyinye ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo engumqondisi enhlanganisweni yeBird Life Zimbabwe uthi aqakathekile kakhulu amaxhaphozi.
Developing on wetlands is very damaging. The development that is taking place in
ukuqhuba imisebenzi yokwakha endaweni ezingamaxhaphozi kuletha umonakalo omkhulu. Osekusenzakala endaweni ezehlukeneyo eButiriro 5 kuletha umonakalo owesabekayo ngoba kuphazamisa ukugeleza kwamanzi hatshi eButiriro 5 kuphela kodwa edolobheni lonke leHarare.
Ukhuthaza umanisipala unkosikazi Pirini ukuba baboqakathekisa ukulondolozwa kwamaxhaphozi asaseleyo elizweni.
So we are already in a water crisis. It is illogical to continue development on wetlands.
Sesivele sesibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukube lokhe siqhubeka sisakha kulamaxhaphoza kusizi ngalutho.
Umnumzana Norman Makondo, ukhansila kaward 43 emzini weBudiriro, uthi kazi lutho ngokwenzakala emaxhaphozini la.
The issue yokuthi nzimbo i wetland or not a wetland is sustained technical staff.
Sikhathi sonke nxa sigcwalisa abantu umhlaba, labo bantu bakamansipala yibo abayabe betshilo ukuba kufanele ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Labo bantu yibo abalamandla ukutsho ukuthi ndixhaphoze yini loba hatshi.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshelele umsakazi ukuba kumgqoka ukuwalondoloza lawo maxhaphozi.
And make sure that as the most senior office in council, we deal with the matter as a matter of urgency.
Kumele sibone ukuba luyalungiswa ngesiphangisiphangi lolu daba, silungisise luphele lolu daba kube kanye.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi la asiza ekulondolozeni imvelo lesimo somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namuhla. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyehluleka ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi kulabantu abaningi ababotshwayo kodwa kukhanya bebalutshwani abavalelwa entilongweni ngokungethembeki. Lokhu kubikwa liphephandaba leThe Standard. UNkosazana uSula Mula, isithunywa senhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele ubona ngenhlalakahle kaZulu ukwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona umonakalo owadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Idai ekuqaleni komnyaka. Kuza kwethelela njalo kwele Malawi leMozambique owabhubha khona abantu abaningi kuze kune izulu leli. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi isivuno sengqoloyi silakho ukwehla kakhulu lonyaka ngenxa yokuswelakala komlilo kagetsi. Le yiStudio 7 lisizwa sisakaza ngapha Voice of America seWashington. Sokwesikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele lapho okuthathwa khona amazwi kwesosithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Sanibonani bantu basakazi bomsakazi weStudio 7 khona ngapha eAmerica. Siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona nelisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini babunkomo labo Chris Gande labo Dube khonapho bonke nje abasakazi bomsakazi weStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathele izindaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba wasesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo hodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojwa-dojwa abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kade sikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikuhulumende okumele asenzele khona kasikutholi. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhlupha elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi kuzincedisa njengabantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. Kuyinto enzima kakhulu ke leyenzakala elizweni lakithi. bakithi bese ngikhohliwe ukuthi nizisho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhezi. Ngiyabonga.
Kazi indaba ngizwa ndi inyanya indaba yoba ezanu-PF andasenda uteacher lo kuthiwa ngumkhulu wamateacher osuke wathunjwa things like that. Mabe awuthi ebantwini hhayi bona bayazinisi lo muntu lo ama-injuries uzilimazile umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi enqondweni yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuka ahambe ezindimaza kabuhlungu aze adakha acatsha abantu abakhe bamfuna banamahlonani ngoba vele yisiko labo. It's their culture. SANU-PF is their culture.
Lapha bakithi kunzima nangu-Isibanda hhayi sesithwele nzima umbuso kamnankagu sehlulekile Mthuli lo mnankagu hhayi sebehlulekile ukusibusa bakithi angikwazi ukuthi zizaphila siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7 ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke ngithi inkosi kayibe lami ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangake isenzela wona. Zihlobo zami ngithe ngiyakhala bantwana bezimbabwe sesilahlekele lichawe lethu ubaba uDabengu kubuhlungu kakhulu ubaba waleli lizwe lethu leli uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitsho bakithi heyi siyakhala kakhulu bantwana abantwana bezimbabwe sikhalela ubaba sithi lala ngokuthula qhawe lethu siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu namhlokhu sephumule ubaba siyabonga.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo sicela ukuthi lawe-ke usithumezele umlayezelo wakho ku-WhatsApp number ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ezwa kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele-Sudan izolo ntambama afuthe ngentuthu ehitshayo abantu abatshengisela emigwaqweni besithi bafuna kube lohulumende kaZulu hathi owebutho. Sokubotshwe abantu abalikhulu lanhlanu kwele-Kazakhstan abakhonona ngokhetho olusanda kwenziwa okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo. URafael Nadal izolo unqobe uDominic Thiem owakwele-Austria emdlalweni we-French Open. UNadal uselezicoco ezilijumi lambili zomncintiswano we-French Open. Kuhlelo lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo namhla sicoca lonkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Wesembukisweni walo nyaka owe-Zim Expo eChicago lapho belolonga khona abancintise kumncintiswano we-Miss Zimbabwe USA.
Ngo-2016 sasise-California iklabhu lami engawina khona uMiss Zimbabwe USA 2016.
Aha. Kusukisela ngaleso sikhathi siwenzayo?
Kusukisela ngaleso sikhathi sengaba involved kuma-projects atshiyeneyo. Ngahamba from there ngakompitha ku-Miss Africa Washington State again 2016. And so ngareina, I had two crowns after that. Ngareina as Miss Zimbabwe USA 2016. Ngaphinda ngareina njongo Miss Africa Washington State 2016. Suka lapho ngahamba ngazisa iTopia ngiqalisa ibusiness kwami okuncane okuthiwa iIlo Thando Creations esiyenza uIlo Thando ngama beads, jewelry, ama necklace awekhaya. ucecisa bomama lamadoda. And after that ngaqeda lesikolo khathesi la ngisengizibonela. So khathesi ngisebenza as a privacy and security consultant ngale eWashington.
Aha.
Yes.
Kusebenzeka kodwa.
Hayi kungcono kuyancediseka.
Ye, ngibona uncedisa futhi lamantombazane lawa. Ubancedisana, ubatshengisani ngoba.
Yes, so lami njengoba ngingumuntu lamoka wa computer la yewawina kuhle. So lawo khathesi sengincedisa lapho ukuthi labo nxa behamba phambili laphana estage bezizwe ngani labo sebelungiselele kwa bafika bafika endaweni lapha abazizothi labo sengani bangaba ngumuntu ongathatha egqedisa lapha lapha engagcinela khona. Kade siphunga ubonisana sothi sigqoza kuzime kanjani, bazahamba njani, you know. Everything that has got to do with the show. Kade batshengisa khona namhlanje.
Kodwa bakhanya manjani?
Ah, mnali, angikholi ukuthi vele mina vele ngingafika lapha bakhona.
Kuyafiwa?
Ah, kuyafiwa.
So ke akuvalisa abantu bakho?
Hayi, lisale kuhle.
Unkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Sixoxela eChicago. Kuhlandla lapho sikhangela khona okwenzakala kwele Melika, sixoxa lowesifazana odabuka kwele Zimbabwe ohlala eIndiana.
Ngivelele eIndianapolis, eIndiana. Yeah, ngifike lapha elizweni lase-United States of America ngoJulayi ka-2010 ngilethe umzali wami ubaba wami uKenan Webb. Ngase ngihlala ke ku-State of Indiana kwaze kwaba namuhla. Ngizele ngingumuntu olemvuleni labantwana, ngingumuntu lami ozidadarekelayo ukuthi ingxenye impilo ingaba ngcono ngokuhlala enza kwenza ngoma.
Yes, ngathi wenzani?
Kwakathesi baba angilanto ecaca kakhulu engiyenzayo ngaphandle kotatari kakhulu okwenziwa ngumuntu ongiyasebenza. Ngumama, ngumzali, ngumntwana, ngi-sibling. I have all my siblings here and my both parents live here. So ngingumuntu oxhaswe yifamily yami ikakhulu ngoba bahlala khona. So whatever I'm going through, they go through it with me.
Singathi ukuhlala lapha kunjani?
Apha kurayithi futhi ikakhulu nxa ngumasebenza nzima. Mina ngumasebenza nzima ibizo lami, ngisebenza gadalala. Ngiyathwala izimota, ngiyasebenza izalukazini, angenza yonke into mina i-jack of all trades.
50-50
ilanto engayenziyo kokungahlela yikufulela kuphela indlu, kodwa okunye lokhu angiyayenza, akulanto engayenziyo futhi. So angicaci kuhle ukuthi ngenzani ngoba ngenza yonke into ngiyayenza, ngumadikirika imuli yami ngiyafida abantu abamnyondla, abazali bami bakhona bancedisa, all my siblings. Ya
ubaba kwenza?
Ubaba wami usebenza eMarriott Hotels, I think kuphela ama-15 years esebenza khonapho. Ukuba kuyona le hotel amkhonapha ngoba ubaba ungumuntu ongitholisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale khonapha with almost nothing.
Kuwe uzokubuya kubaba wezingane zakho?
Ubaba wezingane zami uselizweni lase-Africa. Yeah, ukhona ngale Africa. Mina labantwana abafana bangu-2. Omunye ule 10 years ezokuzala, 12 years sorry, ezokuzala wese grade 6 eGweru eZimbabwe. Omunye omncane ule 3 years ngihlala la khona.
So uyakuhambisa bona ubaba
phezulu? Ngihamba mnyaka yonke mphenduka baba.
Kodwa kunjani nxa ubaba ekhatshana?
Hayi amanga mabi emtino othi ubaba ukhatshana kuyahlupha. Ngiyabe ngiwukhulumela nje khonokho ukuthi lami ngincedisane nabaningi ngingathela. Kodwa iqiniso bhuti kuthi as long as you know who you are, awunidi omunye umuntu ukuthi akuphilise, aziphilisa wona wena.
Ya. So nxa sesikhangela-ke impilo iyalapha ukuthi usiya phambilini, ubona ngazani uzagcina usenzani ngoba amathuba akhanya maningi.
Lapha ngaye ngazama ukuya esikolo bhuti ngaphinda ngayekela. Amathuba maningi kakhulu, kodwa-ke mina so umuntu okhangelela ukuhlala lapha isikhathi eside. Kusiya ngami sokumade ngabe ngabuyela ekhaya, kodwa kangingakwanisi ukubuyela ngoba kusaningenza kulungisa ba. Kodwa kwakathesi hhayi ngikhonapha lami ngitatarika labaningi ngikhona.
Hayi sibongele kakhulu ntombi.
Sibongele baba.
Unkosikazi Esther Gwebo udabuka kwele Zimbabwe, sixoxela eChicago. So isikhathi sezomculo lapho sixoxa khona lo Blessing Sinqonkomo osehlala kwele Austria.
To my land, back to Mibizo Blessings Nkonkomo ndabuka ematopo. So ndabuka ematopo ngathend primary school ematopo primary and then ikho lapha ngiyaqhaza khona ukucula ucula school choir and then I attend a secondary kobulawayo esobukha secondary school lapho ke lapho ngacula mbijana asaqeda isikolo ngo 1993 94 ngase ngishona iqembu okuthiwa insimizi emnyama ekuyilo elokhu engidlalwa theso sayishintsha ukuthi emnyama sekuyiisingisi so music yamiqale lapho ukuhlabela nge-professional. So nga jomu sezo 1994 sa tour around Zimbabwe and then on 95 sa kato tour international so sa tour in Austria, Slovenia, Denmark sa record it best album ye don't tour ngu Sugar Dead. So ingoma ye kruma nge AIDS yuta mandu wez pate zote venga mambu mkutla nge ingoma ye kutuma ka kule Zimbabwe essence sa zo a kule Zimbabwe sa tour wunga for Zapani Zimbabwe and then after that that's as we are put back to Amazon Kutho ngo 1996 tour in Europe, Italy, and Denmark again. Kota futhi ni slide the first week othose kokade lesa kuyile ekhaya la kuba ke abathakazelela kakhulu lelidlalane sesenze njalo sasecawe no ngono sibuye sizohlala emazweni bijana wenza ukuthi siqhubeke phambili imusic yethu sesesifela apha emazweni nje sasecawe ngono senze singene esikolo semusic wenza ukuthi siqalise ukubhala ingoma zethu lezi nge-notation form umculo wethu lo wemvube sokubhala i-notation form wenza ukuthi uhlale ukhona umculo okhona nanxa sisadlula thina emhlabeni but abantu bebekwazi ukuthi sicula ngani sakwenza ke lokhu for 3 years after that sarekoda enye i-albhamu yethu esithathu khuluma nje bantu ngama-albhamu athi sinesimizi angafika 5. Kuya senjalo sizisingizini then ngokuya kwesikhathi so the one day ngona sikhulula ngeni lapha madoda ofuna ukwenza loba yini mbena ofuna uzimele eceleni but ephinde ubuye ekhaya kwesingizi mbena kwenze solo project uzenze solo project so singamajaha esingizi senza ama-project athene mina nje uBlessings Nqo ngenza i-project yami oqala as uBlessings Nqo and Band ngarekhoda idlala idlala yami okuthiwa Mbube and Gospel elakhitshwa i-record company engine and then after that ngase ngiforma i-group othiwa yi-Black Messengers Afro Band leyo ngiforme ngo-2014 lapha e-Vienna. Yes, so yiyo nje engiqhubeka ngayo at the moment sesithuke kakhulu ngale project. So nginamathesti ayi-7 from 5 different countries, so like from South Africa, Zimbabwe, Congo, Burkina Faso and Madagascar. Sizama ukuthi sihlanze amasiko athenyeyo e-Africa, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. So kunjalo nje abantu bawemukele kakhulu okuba kuthanda kakhulu umculo lo, ngoba into esiyenzayo thina into like esingathi ngesilungu original, like ukuthi cha ama-instrument nje amapura, ama-instrument nje ama-calabash awe-Burkina Faso.
Salethulela ke ihlandla lesibili sengxoxo esiyenze lo mculi uBlessings Nqo kusasa. Singakuhlunga nokuthi sikhangele udaba kaDavid Kokhela. Abantu abehluleka ukubhadala amadola eMelika sebexoxwa ezindlini eVictoria Falls.
uzulukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxaphozi kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje, olivalelisayo ngukhiphi Stube.